Isinqumo lesi sibikwa sabekwa ngamalunga e-School Development Committee, i-SDC, esikolweni esibikwa silabantwana abangaphezu kwamakhulu ayisithupha. Usobhuku wesiqintini lesi seMazambane, uMnumzana Mbuso Mazambane, uthi abantwana phose abalikhulu babhekane lohlupho lolu.
Alanga isikwesisi phambili noma ebasizi yabile ukuze ukugqedi akade ifundi so ukuze aze abhadale umbeti aze athengise kuyakhiphona enye yaleyo mali asengacela ukuthi enye uzayiletha nini base bangamedlulisa bezwe ukuthi enye yakhona uzayiletha umthetho lo kuthiwa kwabunjwa i-SDC bakubeka njalo kungaphumi kuhla kukabi lo mhlangano wabazali kodwa ikuvuka kwazilethwa kuminjani abantwana vele phose bangaba phakathi kwebobuningi wabo kuyi-636 mbona ngani kungaba le-100 kuphela
omunye umzali olomntwana esikolo unkosikazi Deliwe Masuku esikolo seseBhumane Primary uthe isikolo sifuna imali njalo usethengise inkukhu kanye lembuzi ukuze ayebhadala.
Ngakhotha esikolo nguyethi emthotholwa ukuthi ngabhadalanga e-school fees ngoba buhlungu emoyeni wami ngathi ngathatha imbuzi yami eyilezinyane elincane ngayikhisa izinyane ngayihambise esikolo ukuthi ebhadala bafika bayala ngayidlulisa ngayithengisela omunye owemashopu esebhumane wangithengela ngo-$30 ahamba ngabhadala yikho ukuthi umntwana ebefunda bathi zabe lokhu efunda kwasenesesikhathi kodwa isikolo edani isiqedanga bathi ngihambeyela ichisanti ethangani ukuze ngiqedise isikoledi somntwana.
Inkosikazi Senzeni Moyo uthe sebeke babuza ababalisi esikolo ukuthi kwenzakalani babatshela ukuthi abafundisi abantwana abaphindiswayo.
So amanye amamisi sathi sihamba siyabuza ukuthi kathi uhamba njani bathi njengoba libabona mama abantwana asiwafundisi thina abantwana sifundisa abantwana babili ngabantwana abahleziyo bona laba abafundi kodwa abanye abantwana befundi so siphakathi kohlupho olukhulu asikwazi ukuthi lizaphetha ngani.
Unkosikazi Sithabile Dube ngomunye othi abantwana bafunda nzima njalo yena njengomzali kuthiwe ayethwala inhlabathi njengembadalo yendleko zesikolo.
Wabe sithi kimi bona babotshwe isikolo so xa bebotshiwe kumele bona benze intando yabo mna kangibe ngizosebenza ngifuze indle ethethwe yisafunuzane ukuze umntana amafunde so ngiyakhona kusasa ngenikhinde ukuze umntana isikolo ayifunde ugrade 5 and 4 thina vele siphila nzima nxa ungathengisanga inkukhu esikolo sethu umntana vele kafunde amabhuku i-school fees abantwana vele bathwele nzima isikolo ngiyaqedaiziye ngayanga esikolo lobe sisiza bemfake esihlahleni engafunde ngabhali.
Isiphathamandla senhlanganiso eyeZimbabwe National Educators Union uMnumzana Thembelani Dube uthe kuyadabukisa kakhulu ukuthi umphathisikolo nguye owenza ukuthi abafundi baxoshwe ngenxa yokungabhadalwa kwendleko zesikolo ethi lokhu akusomlando wabantwana njalo lokhu kubekwe obala esisekelweni sombuso weZimbabwe ethi njalo ukungaphumeleli kwabafundi ezikolo zasemathebeleland north kutshengisa ukuthi kulenhlupho eziningi mayelana lezemfundo.
Thina-ke njengenhlanganiso yababalisi iZimbabwe National Educators Union sizasiwa lokudana kakhulu nxa sithola umbiko wokuthi kulo mphathisikolo esikolo seSebhumane eNkayi e-primary ovimbela abafundi ukuthi baqhubekele phambili ngezifundo zabo ngenxa yokuthi kababhadalanga i-school fees. Ngithemba umphathisikolo uyakwazi ukuthi ukubhadala kwe-school fees kakulani lo mntwana wesikolo abantwana kabayekele baqhubekele phambili nxa umntwana ethe waphumela ezifundweni zalo kumele adlulele phambili ukungabhadali kwe-fees kakulani lo mntwana kubhaliwe kusekelo sombuso sethu esisebenzayo. Kwezokusithi-ke kule indaba yezikolo eziprimary emathebeleni north ezitshaye 0% ezingu-29 siza silokudana kakhulu okuveza sobala ukuthi kungabe lukhona uhlupho olukhona emandebeleni kungabe kuyikuthi mhlawumbe ababalisi abafundisa kulezo zikolo kabenelisi ukuthi bafundiswe ngolimi lwaleyo ndawo kumbe njalo kuyikuthi i-infrastructure kulezo zikolo kungabe kuyiyedala ukuthi kungafundwa kuhle. Sikhuthaza-ke uhulumende ukuthi akhangele lolo daba athuthukise lezo zindawo.
Kuviki edluleyo kuvele ukuba izikolo ezingamashumi amabili lasitshiyagalolunye azila ngisho lo mntwana oyedwa ophumeleleyo ezifundweni zika-grade 7 ngomnyaka ka-2017. Lokhu kwenzakala kuvele kugcwele ukukhonona phakathi kwabantu beMandebeleni ngenxa yokuthi abafundi abaphumeleli ezifundweni zabo ngezizathu ezehlukeneyo ezigoqela ukulethwa kwababalisi abavela kwezinye izigaba abangakhulumi ulimi lwabantwana ababafundisayo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.